Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Ncwabakazi 2021 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa amabutho eZambia.
Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19 njalo lelizwe lenelise ukumelana nalo mkhuhlane.
Khetho luhambe kahle njalo into esiyibonileyo ukuthi khona ontanga yibo abaphume phandle bavota nokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumeni.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kwenhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezombusazwe ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekutshoneni kosuku lwayizolo, inani labantu abatholakale bele-COVID-19 liqansile kulelawuThani. Abantu abangaphezu kwamakhulu amane 444 kwabahlolwe izolo batholakale belegciwane leli. Labulala abaphose bafika amashumi amathathu 29. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukukhathazeka ngenombolo zikahulumende azikhupha nsuku zonke zenani labantu abahlolwa betholakala bele-COVID-19 ababulawa yileli gcikwane labahlatshwa ijekiseni ele-COVID-19 vaccine esithi lezi nombolo azisisiseki. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabathi lezi nombolo akazizwisisi.
Sinanzela ukuthi ama-case ezibulawa i-COVID-19 aqedakali inombolo zawo esingama-statistics. Ngesande bekuyi-235 izolo sizothiwa bekuyi-444. So ke kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane lokhu kumemetheka kusiya phambili. So siyacela izakhamizi ukuthi sihloniphe ngokwesikutshelwa sigqoke nama-social distancing, sigeze izandla, sanitize ngoba bakhona abantu abathi hhayi kuthiwa inombolo sezisehla ngokunjalo abantu sebefuna ukuphila ngentando yabo. Asekunanzela umkhuhlane awuqedakali, umkhuhlane omutsha odinga abantu bawuzisa ukuthi la madokotela basawudinga ukuthi bawubambe kanjani.
Umnumzana Ndumiso Khuphe ongumongi uthi abantu lokhu beyekethisa ukulandela izixwayiso zokwehlisa umkhuhlane we-COVID-19 okungaba yikho osokubangela ukukhuphuka kwaleli nani kwezinye insuku.
Uhlupho olukhona ngamanani lawa khona kulezi nsuku yikuthi uzathola ukuthi labanye abantu babengalandelelekanga lekho sikuthi i-contact tracing. Abantu baqhubeka belokhu bethelelana, then kuzawuba lelanga lapho abantu asebethusha khona bevele sebegula esibhedlela. Yikho okwenza amanani lawa ande. Lakho okunye singakukhangela yikhona ukuthi abantu bahambe ezindaweni ezinjengezimfeni. Nxa bengafika khona ezimfeni lanxa amanani besehla, bona abantu bengavuthana, kugcina sokungani kumemethekile. Yikho abantu amanani akhona engani ahlalisekanga. Kwesinye isikhathi kwehle, kwesinye isikhathi kwande. Okunye kwenziwa ukuthi kuyaqeda insuku mhlawumbe abantu bengatestanga ezigabeni ezithize. Mhlawumbe ezathestayo yikho lapho uzakhanya khona kulamanani amaningi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, ukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Uma ngikhangele inani labantu abaqhubeka bethola umkhuhlane we-COVID-19 uyehla kwesinye isikhathi ukhuphuke, singakhangela inani lakhona alimi ndawonye kumbe lehle kokuphi, okutshengisela kubana umkhuhlane lo lokhe ukhona.
ngiyakhuthaza ukubana silandele izixwayiso esiziphiwa ngabempila kahle ukuze siphephe kulo mkhuhlane siqhubeke. Njalo okunye engikukhuthazayo ukuthi asihambeni siyohlaba ijekiseni elokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Sonke singahlaba kuza kwehla ukuthi sibe siqhubeka ubulokhu siba khona lo mkhuhlane.
Unkosikazi Nikiwe Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi balesimanga ukuthi inani labantu ababanjwa umkhuhlane seliqansa kangaka.
Abantu abaningi sebezimisela ukuthi bahlabe njalo lokho besiyahlaba. Silokudana ukuthi umkhuhlane lo awehli, lokho ubamba abantu njalo ubulala abantu. Abazempilakahle bahlezi besikhuthaza ukuthi siyehlaba njalo silandele izixwayiso. Kodwa ngilokudana ngoba abantu abaningi ngani ba-relax, mhlawumbe yikho okudala ukuthi lokhu ubamba abantu abaningi. Abantu ngabe bayalandela izixwayiso lezi kulwisane lomkhuhlane lo.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba okwenza amanombolo awempelaviki akhanye ephansi izikhathi eziningi yikuthi balutshwane abantu abahlolwayo ngempelaviki. Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko wokuba inani labantu asebehlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19 bebephezu kwezigidi ezimbili, i-2,091,550, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo elizweni lonke bayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye, i-1,254,206. Uhulumende uhlezi esithi ufisa ukuthi kuseyaphela umnyaka abe esehlabe abantu abangaba izigidi ezilichumi, i-10 million, ukuze kufinyelelwe isibanga sokuvikela ilizwe lonke kulolu bhubhane abayithi yi-head immunity. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezithiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine. Bathi lokhu yikwephula amalungelo abantu. Umnumzana Decent Dube, oyinhlanganiso yeMadobo Youth Development Initiative, uthi lokhu kuphazamisa impilo zabasakhulayo elizweni. Udube utshele uMichael weStudio 7 ukubana kulokuthi uhulumende yavimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezitshiyeneyo zempilo, kumele athuthukise imikhankaso yakhe yokufundisa uzulu ngejekiseni le-COVID-19 vaccine ukuze abantu baqale ukulamukela ngcono.
I-lockdown yona vele isethuse kakhulu, besingakhangelelanga, besizithethi khona mhlawumbe uzoiza some of ama-regulations abantwana besikolo bekwazi ukuthi bebuyele esikolweni. Sasikhuluma last week we're talking about abantwana abancane abazithwalayo, kanti kunama-issues abantwana abancane ababethele nzima ngenxa ye-abuse abahlangana nayo. Ngenxa yokuthi most of them sebesekhaya, abanye ngabazithele ukwazi ukuthi khona ngeke babuyele esikolo. So i-lockdown is making things worse. Sinesifiso sokuthi ngabe izinto can get back to normal, and the advice engayinika abantu ngixwayisa ukuthi khona mhlawumbe sizame ukuthi sivaccinate ngoba yinto manje engasenza ukuthi khona sigcine sikwanisile ukuthi sibuyele esimeni esiright. But we can still not force abantu ukuthi khona kube mandatory vaccination, ngoba into ebalulekileyo ukuthi silethe i-information ifike bebe lolwazi lokuthi ma bevaccinate yavaccinate ngayiphi vaccine and yonke i-information beyithole. So i-information yebalulekileyo, so khona abantu bangasoze bebe-reluctant, because most of i-information abayitholayo ngama-conspiracy theories ayenza ukuthi beyesala becabanga ukuthi i-vaccine leyo akusi into engabasilisa but engabayenza ukuthi batshone. So yikho okuthiwa kube nzima ukuthi khona now the government is fighting against fake news le-pandemic, then kuba nzima kakhulu. So into ebalulekileyo ukuthi khona abantu bethole information e-right. So i-government needs to avail information for abantu abasemakhaya ukuthi kube easy ukufighta i-COVID-19.
Bakhona abantu asebelahlekelwe ngumsebenzi, abanye abasavunyelwa ukuyosonta e-church ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni. Ukubona njani lokho?
Le I think into any contemporary because in Japan legleyo kwesenge ukuthi khona ama authorities kumele ahambise information ifike abantwini ngoba kulesizathu sokuthi abantu beqale kwesaba ukuthi ngithi information esiyitholayo eningi ile engaqondanga Japan legleyo ukuthi khona behambise information ebantwini abantu bekwazi ukuthatha ama decision from an informed perspective ngoba umuntu mayesexoxe emsebenzini ngathi akafuni ukuhlatshwa kusuka sokuyiku adviser amalungelo abantu so into ebalekileyo ukuthi khona i-government i-responde positive ngokuthi khona make sure ukuthi khona they explain to abantu ukuthi khona ama-vaccine la ama-consequences akhona iwathi lawathi ukuze wonke umuntu oyethatha i-decision ebekwazi ukuthi khona i-decision leyo ithatha ngoba esazi ukuthi khona ulwazi alutholele uqondile
sike saxoxa le ngcwethi kwezemithetho yena ubesithi ukuxotshwa kwabantu ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni lokhu kusemthethweni uphinde wathi wonke umuntu ulelungelo lokuphila ngesingizwe bathi i-right to life ubesithi ukuxotshwa kwabangafuni ukuthatha leli jekiseni kusemthethweni ngoba baye bevikela impilo zezisebenzi zabo ukubona njani lokho
I think it's something which we need to interrogate as something as a collective because ma kungabe kunjalo wonke umuntu usezahlaba ngenxa yokuthi khona akana choice and we can't be taking such a very important decision out of desperation into ekhona ukuthi everyone has to know ama effects ukuthi khona mangahlatshwa injection le kwenzakalani the only way ukuthi khona bonke abantu bethi mabe ngabe behlaba injection bebekwazi ukuthi bayihlabela ngokuthi khona information ibe khona mangathi khona kuqondiswe ukwazi ukuthi khona akunanto embi engavelela abantu mabehlaba injection I don't think kunzima ukuthi khona ufinyelela sebantwini baje so the reluctance ukuthi khona abantu besaba ukuhlaba injection because the right people are not reaching out to them so kusuka kube nzima khona ukuthi khona basebenzisa ukuthi yini le ukuthi khona bangasile abanye they even think ukuthi khona the leaders are not even taking that vaccine so kuba nzima ukuthi khona bona benjani bethathi vaccine so into lezizwe ezibalulekileyo ukuthi khona at least address the causes of ukuthi abantu bangafuni ukuthatha ivaccine before even think of suspending them ukuthi bangasabuya emsebenzini siyabe si-addressa the something which is not the real issue la into ebalulekileyo to understand ukuthi why abantu bangafuni ukuthatha ivaccine
udecent dube ngosakhulayo wenhlanganiso yeMathobo Youth Development Initiative limuzwe lapho ixoxa loMichael Obe weStudio 7 eseMathobo siloke sikudaba lunye intethele izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uxoxele izakabizi zakobulawayo ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 vaccine asizweni ixoxa loTawanda Kaseke isakamuzi sakobulawayo
mina ngizawanda kaseke
Tawanda Kaseke ngiyakubona lapha ke uyabhotabhota kwenzakalani wenzela impilo
hayi mina ngisomagesi ngenza ngamagesi ngiyakuthi technician
umkhuhlane lo corona ke uzwani ngawo
after lo ubhasile lo lokho esikwenza ama lockdown master half yela
kodwa usebenza njani nxa kunje
hayi ukusebenza kuyasebenzeka as long wena uzivikele kuphela uqatheleke uzivikele
siwahlatshwa yini wena
hayi kwamanje angahlatshwa
ukhalothi uzahlatshwa nini kumbe yesabo ngilo wazo zihlatshwe lawo
hayi ngizahlatshwa
awesabi kodwa
hayi
awesabi abahlatshiwe bathini bona
hayi abahlatshiwe bathi khona nje uright
shuko wabona umuntu ogule umkhuhlane lo
sofa angamboni
akwamboni
hayi angamboni
kodwa ufile uyezwa kuphela
ngiyikuzwa kuphela
awambona ogula ngawombona unjani
hayi angamboni
awuzothi bathi bakhala umuntu uye bengasephelwa umoya azakuzwa
yayi ama symptoms akona challenge ngawo kwalana ukwesela ukuqa
uthini ebantwini ngoba advise abantu njengomuntu osebenzayo
advise ngabanika nabantu ukuthi bezivikele because umkhuhlane simbi basekha kakhulu uyamosha kakhulu
uTawanda Kaseke ngosakhulayo oyisakamuzi sakobulawayo limuzwe ixoxa lapho lo Ezra Jesus Banda ikhona ngale ngakobulawayo uEzra uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Bongani Dube laye oyisakamuzi sakobulawayo
Bongani mhlana lawo Bongani bani
Bongani Dube
Bongani lapha ngibona ke uphuma lapha eklinika uvela ngayo
sivela sasa
Sohlatshiwe la.
Thanks.
Usixoxele ngokuthi wena kuyini okwenza ukuthi uzohlatshwa. Siyabona usese umuntu omutsha. Akujala ngibona abatsha kakhulu bezohlatshwa.
Ah, ngibona uqhubekile ukuthi othi ngizohlatshwa. Kwenzele ukuthi ngikwazi ukuzivikela. Emkhuhlaneni nalo osuthi.
Uzibuyele wedwa kula mntu othe buye.
Ha ngizibuyele ngiyo.
Ekufikeni wakho ufike isikhathi bani last? Zothi imizila le imide njengoba siyibone imide kangaka.
Ha ngifike ngabo. Saba ngifike ngabo 10.
So uthatha ama-hours ulele. So bathe bekufika wafika ufike wenzani ukutshela abanye ukuthi bangayesaba basemagaba ufike wenzeni la?
Ha lapha yikufika layena ngizokuphela then ngalayena. Ngisebenza ukuhlaba.
So, I was
told
that I was going to go to the house. But
after 1 month.
Okay. So, that is the
one that I was
going to go to the house. I was going to go to the house. So, what got over here to the south? Tell Amala in Marty.
I'm not wishing it over Amala in Marty. So, I'm happy to have a town woman.
When you Mulia was yesterday,
I won't get a chance.
What's up, said the way
to send me?
What do you want to do in the Mukushalo?
I'm going to know what question I want. How about
umnumzana Wangani Dube, Sakamus Sagulawayo, Limuse Tokala Polo, Israel Jesus Vanda.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe B Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8pm. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhu lilwisana le-coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda unanzwa usuku lokuqakathekisa ungatshiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele. Olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 ntambama.
Ingcwethi kwezombusazwe kanye lezenotho ziveza ukuba iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengisenelisi khona ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende ehlezi esithi umnotho uyathuthuka njalo luzofezeka uhlelo lokuba kusiyafika umnyaka ka-2030 sekulabantu abalenotho ephakathi laphakathi kusiya kwephezulu. Yintethelo yezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ngenyanga ephelileyo ku-midterm budget review, umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube utshela uZulu ukuba umnotho uzothuthuka okuzadala ukuba abantu baphile ngcono eZimbabwe. Ukuzinza kwesisindo sedola leMelika emkambo kahulumende, uNcube uthi ngesinye sezibonelo sokuthi isimo siyaguquka.
The current price and exchange rate stability will go a long way.
Isimo kwezintengo yempahla kanye nokuzinza kwemali njengamanye amazwe kuzosiza ukusekela abamakhampani ukuthi enelise ukuthatha isinqumo sokuzithuthukisa.
Kodwa umnumzana Godwin Ndlovu wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza uthi uMangoye uselala eziko ngenxa yesimo somnotho.
Kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa, especially laba ama-cross border traders, bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe? Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapho?
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshela uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukusiza abantu bakhe bona ababhekane lobunzima ngenxa yesimo somnotho.
Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu. Kumele uhulumende aqakathekise indaba yokuthi abantu basizakale kusikhathi lesi lapho abangakwanisiyo ukuthi baye emsebenzini.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Lubani Nondo uthi kuningi uhulumende angakwenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism lokuya kathi siyithululela imali ngoba yi-sector kumele ivulwe nelale tourism ilibambelizwe.
Uhulumende yena uqina ngelokuthi konke kuhamba ngendlela, umnotho uyathuthuka, ekhuthaza uZulu ukuba abekezele, konke kuzolunga ngokuya kwesikhathi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi yizifiso nje alazo uhulumende, kukuningi okumele kulungisiswe kwezombusazwe lakunhlelo zezenotho ukuze zifezeke inhlelo zakhe. Zithi njalo kunje lokhe ethwele nzima uhulumende ukuhlawulela izikwelede azithatha enhlanganisweni ezikweledisa amazwe omhlaba ezinjengabo World Bank IMF lamanye amazwe athuthukileyo okwenza lingafinyeleli ezinye izikwelede. Isimo sezombusazwe sokungalandelwa kwemithetho, ukwephulwa kwelungelo loluntu, inkohlakalo ngokunye okunyampisa inhliziyo zabangafisa ukuzotshala imali eZimbabwe. Ngakho ke nxa kungabi lale inguquko njengelizwe, akula okuyiwa khona kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abesifazana baseZimbabwe asebehlala kule South Africa abajabuka ezabelweni zemandebeleni basungule uhlelo lokusebenzelana labadabuka eKwaZulu Natal kwele South Africa lokwalibelana ulwazi ngamasiko lamacebo emisebenzi yezandla. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bizozwayo emidrande goli kwele South Africa ngelanga labo mama omvulo amanina dabuka kwamthwakazi labo swabo abavela kwaZulu besina becula lokufundisana lolu bekuluhlelo lusungulwe inkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ngenhloso yokuthi omama bakwamthwakazi laba kwaZulu baqale ukufundisana ngakho konke okudingakalayo ukwakha izizwe zabo zombili. Emazwini ayo ewathumele abebebuthene kulumbuthano, inkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi uthe baqakathekile kakhulu omama ekwakheni isizwe sikamthwakazi.
Masabenzuzamahla, please allow me to begin with such by confessing there is one thing to chant umfazi ilobolo, and it is another to actually see umfazi ilobolo in action. When I hear the phrase "watindi mbokodo," I am reminded of my great grandmother who stood up for a nation in a time of strife and trouble. Sithi alala mbokodo, alala African women, alala mthwakazi omuhle.
Phansi kwalolu hlelo abesifazane laba bazafundisana ukukhulisa amantombazana ngendlela efaneleyo, kugoqela nokukhuthazwa kwabo ukuthi bakhule bezintombi ezigcweleyo kanye lohlelo lokuhlolwa kwabo okulokhu kusenziwa kwaZulu. Qede lapho bazafundisana imisebenzi yezandla kanye lokugavelana amacebo ngendlela zokuphila ngalesi sikhathi se-COVID-19. Unkosikazi Gugushezi, okhulumela inhlanganiso yembumba okuyinhlanganiso eqhuba umsebenzi wokuhlolwa kwamantombazana, uthi ukwabelana ulwazi kuqakathekile kakhulu kuzizwe zombili.
Isifiso sami lento njengoba iqalile lokhu kuhlangana kwethu kuqalile ngathi kungaqhubeka njalo ngoba singama-Afrika nje sicobelelane ngolwazi, sitshelane ngolwazi omunye nomunye azi ngokukhuliswa ngoba abantu abadala kakhulu ogogo abasekho abazositshela ukuthi kwakwenzakalani. Sekufuneke thina ngoba akubhalwa phansi inkinga, umAfrika akabhali phansi asiye ebhalile.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi ekuhlanganeni kwabo kwakuqala kukhulu abakufunde kumanina akwaZulu.
Abomama besizwe sakwamthakazi bathola ukuhlangana labo mama ade bevela kwaZulu bezobafundisa njengomama bezoxoxa labo ngokuthi bona nje abomama bakwaZulu baziphethe njani, ubukhosi bakwaZulu bawuphatha njani njengabomama. Besifundisa lathi singomama ukuthi njengabomama kumele siziphathe njani njengoba thina mama ubukhosi lo yinto esikhule singayazi engaziwayo njengoba lokho kuyinto yagcina ukubonakala kwelikamzilikazi ngabo 1893.
Omunye futhi weZimbabwe ugogo uMankomo kuthi ukufundiswa kwabasakhulayo kakhulu abeZimbabwe ababodwa eGoli abazali besele ekhaya yinto eqakatheke kakhulu.
bese bafundisa ukuthi bakwazi ukuziphatha mabe namadoda wawo imizi yabo siyayibona yadilika akusayakhiwa namhlanje ngenxa ukuthi abantwana besintwana bahloniphi sibabona bagcwele egoli umntwana othi mangaqeda isikole ekhaya sekuya egoli engakazi eyekwenya abantwana bethu okunye siyababona khona egoli sebabulelisa abafana ngoba baqoma abafana nga 2-3 abafana begcina begwazana bebulalana siyakhuza bathi sithi lowo msola kawupheli
inyanga kancwabakazi inyanga yabesifazane kwele South Africa lapho abenza khona inhlelo ezijeneyo ezithinta intuthuko yabo Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo
kwezemidlalo uhlelo lokuba amaqembu omdlalo wenguqu azadlala njani kumncintiswano wamazwe wezwekazi le-Africa awenkezo e-Africa Cup of Nations womnyaka ozayo lukhangelele ukuqhutshwa lamhlanje ntambama kwele Cameroon iqembu elimela iZimbabwe elama-Warriors lalo ngelinye elilinde ukubona ukuba lizadlala lawaphi amaqembu intethelo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Amaqembu amachuma amabili lana azafakwa kuzibaya ziyisithupha njalo kusibaya ngasinye kuzakuba namaqembu amane phambilini kokuba amaqembu afakwe kuzibaya afakwe embizeni yezine njalo iqembu lama-Warriors lifakwe embizeni yesithathu ndawonye leqembu lase-Gabon elase-Guinea-Bissau ele-Cape Verde ele-Mauritania kanye lele-Sierra Leone okusho ukuba linyeke lifakwe sibaya sinye lawo lawa maqembu imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Bandare uthi isifiso sabo ngesokuba bengafakwa sibaya sinye leqembu elimela ilizwe le-Cameroon okuyilo eliqoqa imidlalo
sasikwata zwe 23 hapana chatinganyenya kuchika
kumaqembu amanye angamachuma amabili lantathu iqembu esingalesaba yini Cameroon ngoba lona liyabe lidlala lisekhaya okuthi kuba lizabe lilosekelo olukhulu kakhulu phose wonke umuntu efuna ukuba lidlulele phambili yisifiso sethu ukuthi singahlangani leqembu elimela ilizwe eliqoqe imidlalo njengalokho esakwenza umuntiswano weAFCON elizweni lase-Egypt ngo-2019 lapho esafakwa ndawonye leqembu le-Egypt kanye lowe-Chan 2020 lapho esasukusibaya sinye leqembu le-Cameroon
embizeni yokuqala kuleqembu le-Cameroon kuleqembu le-Algeria okuyilo elinqobe kumncintiswano owaqhutshelwa kwele-Egypt ngo-2019 ele-Senegal ele-Tunisia ele-Nigeria kanye lele-Morocco embizeni yesibili kulamaqembu abalisa ele-Egypt ele-Ghana ele-Mali ele-Ivory Coast ele-Guinea kanye lele-Burkina Faso embizeni yesine kulamaqembu athi ele-Malawi ele-Sudan ele-Comoros ele-Equatorial Guinea ele-Ethiopia kanye lele-Gambia amaqembu azaphutha imidlalo ezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kanye lamaqembu amane azabe lemiklomelo eminingi kulawo ahlezi endaweni yesithathu yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano njalo umpandare uthi ulethemba lokuba leli Zimbabwe lizadlulela phambili
amanye lawo amaqembu siyafana nje ngoso wethu sikhangele ukuthi nxa singanqoba kumidlalo yethu kumbe sibe ngutshiki lobhanqa singaphutha imidlalo yezibaya sisendaweni yesibili loba sibe ngelinye lamaqembu azabe hleli endaweni yesithathu azadlulela phambili
umncintiswano we-AFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kanhlolanja lo mncintiswano obuhlelwe ukuba udlalwe lo nyaka kodwa wadluliselwa phambili ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
Singekehlukani izihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19 abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kuhlelo ezijeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine Ingcweti kwezombusazwe lakwezenotho ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabanyanga ngamandla bengesenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngo-fast 6 ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Oliver Lelisayo, Francis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.